Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyadibana njalo emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ziku-22 Ncwabakazi 2021. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, eliBhilitane selilungiselela ukuxotsha ezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu ngolwesithathu.
Abameli labalwela amalungelo oluntu abalokhu besalwisa kakhulu ukuthi bazame ukuthi ukudiphotha kwalaba bantu kungabi impumelelo.
UZulu wesigaba seMathebeleland uthi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izinduna zilungisise udaba lwegugurawundi ayemukeleki.
Udaba lolu yigenocide ngumbhuqazwe ofanele ulungiswe ngendlela vele umthetho womhlaba otsho ngayo.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa laye unxusiwe emkhosini wokugcoba umongameli Hichilema Hakainde wakwele Zambia ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Selilungiselela ukuxotsha ezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu ngolwesithathu. Laba ngabantu okuthiwa bake badala amacala kweleBhilitane babotshwa kodwa babika basebephuma. Ngenyanga edluleyo kulezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezamuyiselwa ekhaya zayavalelwa enkambeni zama-quarantine center okwamalanga alichumi zilinde ukuya emzini yazo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane uMnumzana Difa Wajapi Bango.
Bakhona njalo babukande njengoba sazi ukuthi kukhona ihlekana labanye ababesele ngalesi sikhathi kuze kudiphotwe abanye, njengoba ukuthi sakhumbula ukuthi sasikhulume ukuthi kwakulabantu ababefika amajumi amahlanu kodwa ke kwagcina kuhambe abanye ihlekana labantu kwasala abanye. Bala labo ababesele yibo abalokho besalwiswa njalo ukuthi baphinde babadiphote njalo ngoba kusaseyinto abayihlongozayo kakhulu abazama ukuthi bakwenze ukuthi bafeze izifiso zabo zinelezo ukuthi abantu abalamacala babadiphothe.
Ikhona yini imizamo oyizwileyo okuthiwa iyenziwa yokuzama ukuthi bengaxotshwa njalo uyibona iphumelela na?
Kulabameli labalwela amalungelo oluntu abalokhu besalwisa kakhulu ukuthi bazame ukuthi ukudiphotha kwalaba bantu kungabi impumelelo. Basakhulumisana njalo ngokuthi balwise njalo kodwa kakhulu bekhulumisana labogatsha lweze Home Affairs ukuthi bazwisisise kuhle ukuthi kathi isizathu esenze ukuthi beze balwise kakhulu kangaka ukuthi babuyisele abantu asabahlala iminyaka neminyaka eminingi kangaka kule lizwe laseBrithani ukuthi kungabe kuyini. Ngoba kodwa ke laphana uqala siyazi ukuthi kwakukhona udaba lwaluhlongozwa okukhulunywa ukuthi amacala laba abenza amacala yibo abalokho yibo abafanele ukuthi bahanjise okuyiso isizathu lokho saqhubeka njalo belokho besabeka besebenza sona ukuthi isizathu esenza ukuthi baqhubeke bebadiphota laba abalokho bebavalela.
Bona laba okuthiwa bazaxotsha selike lezwa na ukuthi balamacala anjani?
Amacala ababandakanyeka kiyo babukande kusaseyiwo amacala afana lalana esasiwezwa ekhulunywa noma ebalwa ekuqaleni laphana ukuthi amacala akhona ngamacala afana lokuthi abakhona abanye abadlwengulayo noma bakhona abanye ababandakanyeka ezintweni zokukhobanisa noma abanye bakhona ababandakanyeka ezintweni zokuthi bake babulala kodwa ke okusasele udaba lokho lusadida ngoba kakhulu umuntu nxa eye wagwetwa wasebenzela isigwebo sakhe wasiqeda kuyabe sekuyukuthi sekulilungelo lakhe ukuthi bamnikeze njalo ithuba lokuthi aziprove ukuthi yena usebuye njalo wabe ngumuntu oseqondile njalo sengumuntu osezimisele ukuthi abuye ahlale impilo enhle labanye abantu. Kodwa ke yibo ke labo bantu esiloko sibona belokho bebadobha kancane kancane bebadobha bebavalela bebabuyisele ekhaya.
kumnumzana Difa wajabi bango isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le London. Luthi kulabantu abalichumi lasithupha 16 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose amakhulu amabili 199 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani eselehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala i-COVID-19 bedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amathathu 23,822. Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye unqusiwe emkhosini wokugcoba umongameli Hichilema Hakainde wakwele Zambia ngolwesibili. Lokhu kuzaba ngokwakuqala ukuthi umongameli welizwe elingumakhelwane anquse umkhokheli webandla eliphikisayo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye unqusiwe emkhosini lo. Isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elimelika lithi selisuse abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa kwele Afghanistan lanxa uzulu welemelika ebuzisisa umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ngomumo wegcekele ndizamtshina edolobheni leKabul kulandela ukuhluthunwa kwelizwe leAfghanistan ngabenhlanganiso yeTaliban. Amapolisa akukhefu asebiziwe emsebenzini edolobheni le Oregon kwele Melika kulandela imbiko yokuthi kulenhlanganiso ezimbili ezilembono ehlukeneyo ezingaqanjwanga ngamagama ezilungiselela ukutshengisela njalo zilakho ukudibana namuhla kuleli dolobho. Yezi lezulu uHurricane Henry lilubhekise edolobheni leLong Island lele New England esigabeni seNew York. Yezi leli liza lomoya ohamba ngesiqubu sokungamakhilomitha adlula ikhulu ngehola linye 120 kilometers per hour.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Uhlelo lwezamaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeHabakuk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Namuhla sixoxa lezakhamizi eMatobo South esabelweni seMatabeleland South ngejekiseni yeCOVID-19.
Izakhamizi eMatopo ngumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Oli Musaleli ohlala eMbembeswane uward 11 uthi abantu baqala bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Ehlelweni lolu lwevaccine abantu sebelwamukele. Kwakungana kukhanya ukuthi bayalwamukela ngoba kwakulokukhohlisana okuningi ukuthi yeye abahlatshiwe baza kufa ngapha ngemva kwe-2 years. Kodwa kathesi abantu sebebonde ngoba leyi i-third wave leyi ibuye ngolaka yafika lasemaphandleni. then sasikuqale silokho sikuzwa ngendumela sikuzwa ngendumela kukhatshana namehlo abantu kodwa ngoba sokusondelile sokuke kwaba khona ezigabeni ezindaweni hayi abantu sebephakama ngobuningi ukuyahlatshwa ivaccine
uthi iyasilela ijekiseni le endaweni eziningi eziqintini lezi
uhlupho abahlangana nalo kweya kithi iward embembeswana lapha ikuthi ivaccine ibuya indlutshwana abantu bebanengi belayinile bethole kodwa abanye babesebeswela iphele nje abantu belokhu besalayinile njalo futhi uhlupho engilunanzeleleyo kwathi abantu abahlatshwa ngabo May June i-first dose bathiwa kabayelinda bazabuya nge-second dose i-second dose leyo kayisabuyanga so kwazokuthwa sokubuye i-first dose kubuye abaqalisayo bahamba kabaqalisayo khathesi njengoba ngikhuluma nje izolo kubuye i-second dose yalaba abahlatshwe ngo-July kwathiwa labana abahlatshwa ngo-May June hayi eyabi i-second dose ayisiyo bangabuyi so into ebakhathazayo abantu leyo ngabe kuba nendlela yokuthi asebehlatshiwe baqedelele asebehlatshiwe qedelele ngoba sesilolwazi lokuthi abantu sebelolwazi lokuthi umuntu ohlatshiweyo ovaccinatedweyo ayisozibe lamandla linto loba ingabe ifika kuyi-COVID-19 izafika ilamandla amancane angekho kakhulu ngakho ke bakithi esingakukhalazela ukuthi injection kayibuye ipheleliswe kuwo wonke amadose njalo ayibuye inengi abantu bathole bonke kugcina kuyikuthi abanye babe bethwalwe ngezinqola bakithi ngolingi yokucelwa bacine belokho bengatholanga sesiphelile bekusendleleni kugcina kuyikuthi umuntu sehlulekile ukuhamba bakithi siyacela ukuthi ngabe uhulumende angaba lemizamo kube lamadonazi kube lemizamo engayenziwa ukuthi ivaccine le abantu bonke bayithole itholakale ikhona isikhathi sonke kuphela abantu yonisali khona njalo futhi ngabe kungenzeki kuyenzeka ngabe kuyavuma kube lama outreach ezindaweni ezinjengabo ward center kumbe ezikolo wenze ukuthi abalupheleyo bananayidzeke bahanjiswe lapho labo bayehlatshwa bakithi siyabonga ngoba sesilolwazi lokuthi ivaccine ifanele ilande thina abantu
umnumzana Bhekimpilo Sibanda ohlala eMarinoha kuward 10 laye uthi sebebaningi abantu abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19
so sile sifisa ukuthi aluba maybe isibhedlela kumbe abezempila kahle aluba bengaphakama aluba umuthi utholakala ngendlela efanele lohulumende kuyangenela ancedise lamadona cheese akhona bancedise umuthi ube mningi abantu bavikele ngoba lolu bhubhane likhona ngikhuluma nje kunje nje nasemaphandleni kathesi ubhubhane lolu lungene kakhulu sibili silabantu abaningi sibaziyo abakuquarantine besezindlini zabo so siyadinga usizo lunjalo ihlupho esilalo thina kuwadi 10 emakhasa emadongo
belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ihabha group trust ibambisana lomsakazo we-studio 7 luqoqwe yimi owenu uKips Dube owe-studio 7 ngise-Maryland
lokebe kuluhlelo lwezemaphandleni lalelani ngeviki ezayo kuhlelo olufanayo okwamanje sengilithiya ezandleni zika Michael Hobe
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
ngale tshona njalo mthokazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibengelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMaikhobe namhlanje silo Samantha Sibanda olwela amalungelo abakhubazekileyo elizweni sixoxa ngohlelo lweMandela Washington Fellowship abanye bathi yali uhlelo oluqhutshwa minyaka yonke uhlelo lolu luqhutshwa nguhulumeni wakwele Melika lujonge ukuthuthukisa abasakhulayo abadabuka kwele Africa sengidibane nabantu abaningi bengibuzo okuningi ngalolu hlelo bengibuzo ukuthi ama application okuba ingxenye yaloluhlelo aqala nini njalo ukugcitshwa nini ama applications lokandaba asevuliwe njalo uhlelo lokufaka ama application lugqiba mhla ka 15 September hambani kukhasi ele Mandela Washington Fellowship ebulenjini www.mandelawashingtonfellowship.com ukuze liyenelise ukufaka ama application libe ingxenye yaloluhlelo ngomnyaka ozayo ngo 2022 asizweni ukuthi uMasibanda uthini ngokuqhakatheka kwaloluhlelo Masibanda ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngokuqhakatheka kweyani
ukuqhakatheka kweMandela Washington Fellowship ngingathi kukabili okokuqala ikuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abachiyechiyeneyo ngiyakhumbula mina ngafunda eUniversity of Delaware sasingabantu abachiyeneyo abavela emazweni achiyeneyo abanye abavela eGhana Djibouti ungahlangana labantu abanjalo kuyakuvula la ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bazele bayenza njani ungakwazi ukuthatha eminye imbono lawe njalo ubafundise imbono yakho okunye ngahlangana labantu abayenza imithetho ngenxa ukuthi mina emsebenzini wami owe advocacy njalo ukukhuluma labantu abayiwo abasenzela imithetho ama ministers ama senators bona labo yiba esizama ukuthi sikhulume labo ukwenzela ukuthi imithetho yethu eminingi mayelana labantu abakhubazekileyo ijinje so ngakwanisa ukuba nanihlangane labantu bona laba abanjalo ngahlangana lo governor ngahlangana lo senator abantu laba they are very close yibo abatshintsha imithetho emazweni so ukuthi nihlangane labo mbe kwazi ukuthi okay i-justice system isebenza njani kwanceda kakhulu so emsebenzini wami ukuthi ngikwanise lami ukuthi ngiyenze izinto ezitshintsha kuhle
Samantha ungomunye wabathole ithuba lokugqiba izifundo zakho phansi kwaloluhlelo ukwelemelika bekulula na ukusebenzisa lolu lwazi kwele Zimbabwe
ya ulwazi engangiluthola eAmerica ukuthi ngilusebenzise eZimbabwe kulezi izinto vele mayike engangizibona ukuthi eZimbabwe lokho akusoze kusebenze ngiyakhumbula ngifika kwenye library abayirenovate nge 5000 US ngakhala ngayehlisa inyembezi ngoba ngangikwazi ukuthi eZimbabwe akhona ama projects ukuthi uyanika umuntu 5000 and kumbe 10000 kumbe 1 million but into yena liyana such innovation eyayenzekwe e-library liyana asingeke sayifinyelela mina nxa ngikhangele omunye umsebenzi wami nxa ngiseZimbabwe abantu bayadonda nxa kubuya izinto zokukhubazeka baboningana abantu abakhubazekileyo ngabantu bokucela kuchiyene lasemelika ngoba abantu abalama disabilities ba empowered wonke ama buildings abo ayangena kanye wheelchair so it only showed me a gap but I guess kwakungichallenge la ukuthi ngisebenze nzima ukuthi ngifinyelele ama goals engiwafunayo mayelana le advocacy for abantu abakhubazekileyo
hayi siyakuzwa Masibanda isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi gciba lengxoxo
nxa ngikhanyele yinto etholakalayo ukuthi abantu abaningi babe becabanga ukuthi abantu abatsha asisebenzi nzima I remember kwase wabhalwa la ku-National Development Strategy we are not hard working and abantu abatsha I know we work hard but ama-opportunities were since khathi asuke eswelakala even ngathesi COVID iqalisa ama-opportunities ayahlupha but ngifuna ukuphomba ukuqinisa abanye bami ukuthi asiqhubekeleni nesisebenza the danger is to stop dreaming yes ama-opportunities awakho yes imali ayikho kodwa ungami ukuphupha that is the reason ekwenza ukuthi ukwanise ukufinyelela i-opportunity nxa ungayibona ngenxa yokuthi mina iMandela Fellowship I knew I had a dream so ngathi sengiyibona i-opportunity I could go for it ngenxa yokuthi ngangile dream yami so nxa usubona ama-opportunities anjalo you can work on it but nxa ungahlala ungelaphupho akukho right
hayi zulukandaba thanda ukubonga uSamantha Sibanda ngokungena kuhlelo ingxenye yohlelo lweMandela Washington Fellowship ugqibe izifundo zakhe ngomnyaka ka-2019 kwanaloku namhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk at the Connection olubalulisayo ngenjabulo igama ngumaikobe mthokazi omuhle bye-bye
siyabonga Mike ke sizwe ke ezamasiko silo gift dube
njona njani mthwazi omuhle ngilethemba lokuthi ngiphile kahle namhla siyalugqiba udaba lwamantombazana okhanya izithatha isikhathi esifitshane ukuba iqhume amajaha qhubekela phambili silo nkosazana seludewa waziwa kakhulu enkundleni zokuxhumana kanye lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
amadoda akudala elesineke enesi ekwazi ukubekezela ukuthi hayi ithi impela lokho engizama ngizaze ngikhonjwe lo ngintombi ngiyithanda. Abamanje hayi abasakwenzi lokho ukuthi khona hayi into kengikhombisa ngikhombisa nsuku zonke lokho elandela umuntu oyedwa hayi ngimncenge mina. Bale nto laleyo yokuthi abancenge. So yikho nje bengathi bangakukhombisa namhlanje nathi sesikwazi ukuthi hayi ngikhombisa namhlanje ngizathi hayi nza kutshela kusasa senza vuka kusasa nami sesithi hayi ngiyakuthanda. Uthando lakho lukhula selivele seliphakathi abawudala lokho elikhombisa umuntu lokho umthanda kodwa usesaba ukuthi umkhombe ngendaba zezenzana uthi khona uyabufuna ukuthi akuhloniphe abe le respect for wena ukuthi usisi lokudala mani engiyimgijima emva kwakhe so angifuni ukumluza so abamanje ha akukhombisa namhlanje maye kuluze namhlanje kuluzile maye kuthola ukutholile abasela ndaba vele abafana bamanje hayi njalo le ndaba
Mnumzana Ngwenya siyakwamukela kuhlelo
ngiyabingelela Dube abasakazi we Studio 7 nabalaleli be Studio 7 udaba lolu lokukhomba kwezintombi masinya kulezi insuku ngibona ngani kulezi zathwanyana nje ezimbalwa ezimbangela yalo abantu bamanje bazitshela ukuthi yibo kufanele bazithathele izinqumo kulamuntu ozobatshela abalindeni ngibani osazobathathela isinqumo okunye futhi abantu bamanje bakhangela kakhulu isimo somuntu lo osuke emkhombisa noma emshela ukuthi ungumuntu olani mhlawumbe omi kanjani kodwa ke lakudala kwakukhangelwa khona lokho kodwa kakhulu kwakukhangelwa kakhulu ngabadala ukuthi lowo muntu ongabe ezothatha umntana nabo ungumuntu olezinkomo yini ezingakwazi ukuthi zibe ngamalobolo phela kodwa ke babekhangelisisa ngempela abakudala ngaphambi kokuba umuntu avume babekhangelisisa okwesikhathi eside njalo kunye okwakubenza bathatha isikhathi eside kwakuyikuthi kwakuyikuvikela kwesithombi intombi ivikela isithunzi sayo ukuthi phela kungabe intombi lana ezathathwa lulu ukuthi ha ngamthola kalula lo umfana wabe seyiphatha kabi nasemendweni ethi hayi lo ngathi nje ngithi ngithinta wavele wavuma so yikho kwakusenza ukuthi bathatha isikhathi njani eside ukuthi umuntu azavume ngisho noma emthanda kodwa wayengashesha kubonise lokho ukuthi uyamthanda qale ngempela alizulise isoka lelo kumbe ngithi seshele sakhe noma ngithi lo omkhombisayo kuze kube ngeside isikhathi uthi noma lo muntu esefika ukuthi sedelile sesiseyadela ethola ukuthi kanti lo muntu sekuyisikhathi sokuthi usemvuma
kambe lokhu yikho na okwenza imitshado ibhidlike
kuyalibamba iqhaza ngempela babudube okwenzakala kulezi nsuku ngoba phela leyo ntombi nxa izithola ukuthi lokhu kade icabanga ukuthi yikho ekade icabanga ukuthi izokuthola laphana kulowo mfana kungasenzeki liye linciphe lo thando abe sebona lo munye oseceleni ongani uzokwenza ngcono laye abe sethatheka lokho kwenza ukuthi imitshado ingafika indawo isheshe ichitheke
abadala bathi okungapheliyo kuyahlola Siluphetha lapha udaba lwethu lwanamhlanje besiqoqa lo nkosazana Seludewa owaziwa kakhulu enkundleni zokuxhumana ezifana leFacebook kanye lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo olivalelisa ngenjabulo umthembo sembayo uGibbs Dube lila
siyabonga Gibbs Dube okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikantungameli Nkomo siyabonga Nkomo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyalibingelela balaleli ngiyabonga ukwamukelwa kulolu hlelo namhlanje
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje afuna sibale kumahubo 90 ngizabala kuverse ka 12 ithi yona ngakho sifundise ukubala insuku zethu ukuze sizuze inhliziyo elokuhlakanipha okokuqala ufuna ukukhuluma ukuthi uMose ngumuntu wayebonane loNkulunkulu wahlangana loNkulunkulu wahamba loNkulunkulu lapha kuverse ka 12 ukhuluma into okumele kuba ibe yisikhalo esikhona ukukhala komuntu wonke lapha emhlabeni uMose uza kuNkulunkulu ethi sifundise ukubala insuku zethu kambe siwa nxa umuntu obekade ehamba noNkulunkulu wabona uNkulunkulu wazowamtshengisa ingcenye yakhe uNkulunkulu wakhuluma laye engani ukhuluma nomngane wakhe. uNkulunkulu wakwansa ukuthi esefuna ukubhubhisa iSodoma neGomora, waqala wambuza ukuthi kambe Mose ngithini. Kodwa nguye ozalapha esithi yena sifundise ukubala insuku zethu ukuba sizuze inhliziyo elokuhlakanipha. Ngakho siyananzelela ukuthi uMose uthi yena isifundo kumele sisifunde ukubala insuku zethu. Kuchoni khona ukuthi sifundise ukubala insuku zethu? Kuthi izinto ezimbala. Okokuqala uMose uthi nxa uvuka ngelanga langelanga kumele umbonge uNkulunkulu ukuthi uphapheme wavuka wakunikela inye ilanga lokuthi uphile. Abantu abaningi nxa sivuka usiyageza kumbe usidla ukudla kwekuseni ubuphuma engutsheni uyaphuma ugijime nje ucabanga ukuthi asendlela inye ilanga. But uMose lapho uthi sifundise ukuthi silibale lona lelo langa, ulibale uthi namhlanje yisonto, ngivuke ekuseni khathesi ngilalela intshumayelo, uNkulunkulu ngiyabonga. Khonokho kumele ufunde khonokho weza kumbe umuntu olemnyaka elithumi lambili kumbe umuntu osukuma 8 years kumbe umuntu osemdala kumbe ulijaha nxa unilalele kathesi mfuna ukuthi ukwenze kube lusiko lwakho ukuthi nxa uvuke ekuseni ubonge uNkulunkulu ukuthi mbonga lona leli langa kathesi usemvukile. So Mose lapho uthi yena kumele siphile njengabantu abathi ngelanga uphila ngelanga wena. Ngilokhu yana uJesu ayekutsho ukuthi uyakhumbula umzekeliso wakhe nikuthi lindoda eyayinothile eyavuka isithi yona isiphala sami sigcwele ngitshayile inala ngizathengisa ngidle ngize ngisuthe. Kodwa uJesu wathi yena siwula ngalelo langa uNkulunkulu uzathatha impilo yakho. Ngakho ke nxa uMose sithi sifundise uthi kithi impilo yethu yonke ikuJesu, impilo yethu yonke ikuNkulunkulu. Ngesikhathi lesi seCovid ngileqinisa ukuthi sonke sikunanzelele khonokho ukuthi impilo zethu zonke zikuye uNkulunkulu. Ukuhlakanipha abalaleli bami yikwesaba uNkulunkulu. Iziwula azimesabi uNkulunkulu. Abanye abantu bathi vele bona gakho layo uNkulunkulu. Ukwesaba uNkulunkulu yikuqalisa ukuhlakanipha okuthola khona empilweni. Ukuhlakanipha esikuthola empilweni asikutholi kuma-university kodwa sikuthola ngokwesaba uNkulunkulu. Ungabi yingxenye yabantu laba abangayesaba uNkulunkulu. Kumele uwesabe uNkulunkulu ube kwazi ukuthi ekugcineni ukhona ozakubuza ngempilo yakho, ukhona ozakubuza ukuthi usaphila emhlabeni wawusenzani. Uyakhuluma uJohane kuRevelation kusambulelo ukuthi kuzavula amabhuku ekugcineni sokuthonisisa ukuthi wawuphila njani lapha emhlabeni. Mlalelo wami, woba ngumuntu ozafunyana ukuthi wawuphila usesaba uNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje kubalaleli bami, sifundise ukubala insuku zethu. Inhliziyo zethu zithole ukuhlakanipha lokuvuma Jesu ukube yinkosi nomsindisi wempilo zethu.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga Nkomo. Uhlelo lwalamhlanje sisikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Elebhilitane selilungiselela ukuxotsha ezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu ngolwesithathu. UZulu weMathebeleland uthi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izinduna zilungisise udaba lwekukurawundi ayemukeleki. umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye unxusiwe emkhosini wokugcoba umongameli Hichilema Hakainde wakwele Zambia ngolwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa yenhau muririmi rwe